ngemva kokubana kungene uhulumende omutsha okamongameli omnangagwa, sibonile into abayithi ngesilungu i-re-engagement, ukubuyelelana lamanye amazwe obekungasekho elizweni lakithi leZimbabwe, esesililizwe elizimele lodwa lingasadlelani lamanye amazwe. Ukanti-ke khonoku-ke isiphetho sakhona yikuthi kona izinto azivamanga ukuhamba kuhle nxa abantu bengama bebodwa, isekelo luyadingakala ezikhathini zonke. Ngibona kade ngemva kokhetho nxa solwenziwe lwenziwe ngendlela ebalulekileyo nempumela iphume kahle, sizabona amazwe amaningi sekili huquze ngena lapha kwele Zimbabwe.
Abaningi bathi akukabi le nguquko ekhaya, sesikhangela indwendwe emabhanga lokhu kunjalo, akula mahluko ukuthi pho ukuhamba konke lokhu kulethelani ele Zimbabwe.
Right, indlu yakho ungayibhidliza ngelanga elilodwa, kodwa ubana uyakhe uzathatha isikhatshanyana. Umuntu ocabanga ukuthi khona ngokungena kukaba bomnankagwa lohulumente omusha lowo kuyahle kuvuke kusasekufeni sokusove amaproblemu wonke ebesilawo, lowo muntu uyabona uyabe ehlala emaphuphweni. Asonto ezayenzakala overnight, i-process kuzalungaanthiwangithiukana even laba abamazwe abanye abaphandle basamile bakhangele bamelele ukubona i-election. Into enhle ukuthi uba umnangakuthi engene kangenanga wathi yona ngifuna ukubambelela kwapha kungena i-election nangusekhuthi asibizeni ukhetho sezinto esingoba laphana ebesakuqedisa ithemu emnumzana umgabe owayephiwe eyayiphela ngo-2018, so ibingakaphendeyo ithemu. Ngakho-ke nalabo abantu abanezimali amazwe amanye lawa basakhangele bafuna ukubona ukuthina sizawabamba njani amalungiselelo okhetho, njalo sizalibamba njani ukhetho. Ngemva kwalokhu-ke sebezabala lokho na kuthiwa ngesikhiwa yi-confidence yokuthi beze ngobuningi babo bezothela imali phakathi kwelizwe laseZimbabwe. So konke lokhu ngamalungiselelo, kodwa-ke ama-qe ebhanga lezi zinto ezinjanjani ezihlubayo azisozeke zisozeke overnight, kuzaba yi-process, kodwa elakusasa liyathembisa.